kuzabangela ukuthi okuningi esikufunayo kukhuphuke kuntengo. Sizathola nje okuthize sokudula ngokuthi phela umthelo lo uzadlulisela kulabo abathengayo. Abamabhizimisi bazaqhubekela phambili besiyathenga ngaphandle kwelizwe bekuletha ke elizweni ke becharge ke umthelo nalowo obabebhadalile ke emaborder. Ama-manufacturers ethu bengakaze kwaniseke ukumanufacture okuchiphileyo okuthize okuningi esikufunayo besikuthola ngaphandle. Abantu abaningi kabala mali kade besizakala kakhulu ngentengo ebincwebeka ngokuthi bekutholakala ngaphandle kwamazwe. Kuzaba nzima ke ekuphela umnyaka abantu bezama ke ukuthi bethabise imuli zabo bazahlangana lobunzima ngoba abakufunayo kuzaba ke kudula.
Ubaba uMthuli Ncube uthi intengo sezizinzile kanti injongo yakhe enkulu lapha ngeyokuthuthukisa amabhizimusi eZimbabwe.
Ukuphakamisa amabhizimisi eZimbabwe ikuthi umuntu akhweze esingathi i-aggregate demand. Kufanele ufake imali ezikhwameni zabantu. Abantu kabakwanise ukuba le mali phela ukuthi bekwanise ukuthenga. Yikho umabhizimisi weZimbabwe ke ezathuthuka. Asiboni ke kuyicebo elihle lokuthi okufunakalayo kutholakale kudula. Asiyo ndlela ke yokupromota ke amabhizimisi aphakathi kwelizwe. Nxa izizalwane ziza kwehluleka ke ukuthenga ke okwenziwayo phakathi kwelizwe kumbe ukumanufacturayo phakathi kwelizwe, akusoze ke kukhuphule ke umnotho welizwe, njalo akusoze ke kukhuphule abamabhizimisi. Ngoba phela abafanele bekhuphule umnotho welizwe kumbe amabhizimisi ethu ngabantu abaphakathi kwelizwe, kufanele bebe le power ke yokuthenga lokhu okuthengiswayo. Sibona ke ngani silocebo elikhaliphileyo kumbe elihle elokudulisela abantu ukuze abamabhizimisi bethole imali yeningi.